Kungana ukuqhubeka kwenzakala sibili ukuthi impazamise amanye amazwe. Siyakwazi ukuthi ngezikhathi zama-80s kwake kwaba lempi eyangena kumazwe anjengeZimbabwe. So silethemba lokuthi bazadinga indlela eyokuthi kukhulunyiswane njalo ukuthi abantu babe le nkulumo nje ezokuthiwa bona ukuthi bengathayani bengabulalani.
Size njalo umbiko okhutshwe ngomgcinisalo weSADC njalo ngumongameli weZimbabwe uMnumzana Mnangagwa esithi iSADC ikhangelele ukuthi bonke abazombusazwe eMozambique balandele isinqumo seConstitutional Council. Liwubona njani umbiko lo?
Imizamo leyo kuyabe kungamele ibuye ebantwini kumbe kube lama-public pronouncements. Abangakwenza yokuthi bakhulume lalo owaluze i-election uMondlane ngokubona kwakhe uthi yena nguye owawinayo njalo ubesithi yena uzasigcoba ukuba ngumongameli mhlaka 15 January. So angiboni ukuthi kuyakunceda ukuthi iSADC ibe le public statement enjengaleyo. Kuyabe sekumele bazame indlela ezokuthi bakhulumisane esingathi behind the scenes uze babonisane ukuthi zingahamba ngayiphi indlela, ngoba okhathesi ukhanya njengani uMondlane u-convinced sibili ukuthi wawina i-election.
Kodwa singakhangela umbiko we-South Africa, uhulumende we-South Africa yena uthi uzinikele ukuphathisa abezombusazwe eMozambique ukuthi bakhulumisane nxa kusenzakala ukuthi kube lokukhulumisana. Singabona kusiba lokukhulumisana okungamisa udlakela lolu, njalo ukukhulumisana lokhu kungabumba into enjani engabe isamukeleka nxa sikhangela udlakela lukhona kanye lokudonselana okukhona phakathi kwabebandla elibusayo labaphikisayo.
Ungaba icebo elihle kakhulu ukuthi bakhulume sizothi bengabonisana yini, kodwa ukuze khathesi nxa kuyukuthi i-council ithi ukuthi uChapo wawina uMondlane engavumi, angazuthi iy'nkulumo zangkhona ziyaziqalisela ngapha. Kodwa sokumele bonke uThapo loMondlane owaqala wami ukuthi bengaqhubeki ngodlakela banike inkulumo lezi ithuba.